sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngasonto mhla ka 3 kuMfumfu 2023 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje noma kuthone kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapolisa like ama stop and search akade bewayenzile bayasearch izimoto ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu.
Sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele Palestine.
Umuntu lowo uye isiqiwe nje esiphonguzama ukungcolisa ibizo lomhlangano wethusile ibizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change sebelobele idala lepalamende bezama ukuvimba ukuxotshiswa kwamalunga abo umnumzana Sengezo Jabangu. Kodwa uJabangu uthi bachitha isikhathi sabo. Salethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abafika inkulungwane sebefile kulandela ukuqhamuka kwempi izolo phakathi kwele Israel lePalestine. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba iHamas ehlasele kwele Israel kusukela izolo ekuseni edolobheni leSderot lamanye isibulele abantu abafika amakhulu ayisithupha 600 kuthi njalo ele Israel selibulele abafika phose amakhulu amane 370 ePalestine. IHamas ithi ithumbe amasotsha amaningi akwele Israel lezizalwane zakulelo lizwe. Kulezizalwane zakule Melika okubikwa ukuba zithunjwe yiHamas. Umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi izaqhubekela phambili impile kuze kwehlulwe iHamas. Kusenjalo iHezbollah yakwele Lebanon elusana lele Israel isihlasela kwele Israel isithi sebekhathele ngokwenziwa lelizwe leli. Ele Israel lithi lizaphindisela njalo lizatshaya kuzwele eGaza Strip ePalestine. Kwele Melika umongameli Joseph Biden uthi basekela ele Israel empini le elakho ukuqhubekela phambili okwesikhathi eside. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lonkosazana Vivian Nomalanga Bebe odabuka eZimbabwe ohlala eTel Aviv kule Israel.
Namhlanje noma kuthone kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapolisa like ama stop and search akade bewayenzile bayasearch izimoto ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu. So izimoto vele bezihamba kancane kancane zithatha isikhathi aye ngagcina ngehla ngibuyela endlini. So into esesiyilindile manje ukuthi laba bangayahlasela namhlanje ntambama umbe behlasele ebusuku noma emadabu kabusa laba bona futhi sokuyamele baziphindiselele bayaphindiselela nini ngoba ngendlela into ababayenze ngakhona this time khanya ibihleleke ngenye indlela nje labo ekhanya ibadida bona laba bala. So asikwazi ukuthi like bazilungiselele okungakanani ngoba iqiniso bayalazi vele ukuthi into abayenzileyo laba bazophindiselela. So umbuzo ususe kuthini mabe bekwazi ukuthi laba Israel Defense Forces izophindiselela bona bahlele ini ukuthi mangabe Israel ingaphindisela then bona nabo bazophinda baphindisele kanjani.
Singathi ke wena ngokwakho sibili khona lapho khona wethuke kanganani?
Kuyethusa lokhu Dube, kuyethusa ngoba 2021 sawabona ama rockets asiko 2000 something kanje kodwa umehluko ukuthi laba yabe Israel babe hambe bayahlasela ngale babulala ama leader wabo. So yinto ababeyilindele kodwa leyi eyayizolo yinto nje bathethe by surprise yikho umonakalo ube ngaka ngoba ayikho into kade behambe bayayenza so far ngale bebengalindelanga ukuthi labana abantu bazophunga uvuka nje beyenze ngendlela abenze ngayo. So iyethusa nje into yakhona ma ucabanga lokuthi abantu bakhona kuthiwa kungenzeka bakhona manje lakhona la eTel Aviv yikho amapolice evalile indawo zonke so e-checka wonke umuntu. Into ethusa yikho lokho ukuthi abantu abafika lapha before thina ngabo 2014 babe sitshela ukuthi hayi lina lifika i-Israyeli silungile bekungathambanga la ngoba ma bengenile kanje bayakhona ukuthi bangene even lalamabhomba emabhasini. Those days kuthiwa kwakusifa abantu abaningi ngoba laliphonga ukungena nje lihlale ebhasini all of a sudden lithole ukuthi kule bhomba phakathi. So yinto ethusa yona leyo lokugwaza bayathanda ukugwaza abantu bakhona. So awazi nje noma uhlangana nomuntu emgwaqweni la ukuthi angavela achibilike nje
kubela kula nto ongayenza ikuphonga ukuthi nje usebenza nje
sihleli endlini manje enema ufuna ukubona ukuthi bebengazilungiselelanga okungakanani ma kuzoba lento efana lale kulama bomb shelters underground imgwaqo yonke like izitarada lapho esihlala khona kulama bomb shelter. So ma kuzokwenzeka into nje amapolice ahamba ewavula izolo la enhlala khona mina eTel Aviv la bekungela bomb shelter evuliweyo. So yikho kubonakala khona ukuthi yinto ebe yi-surprise like akula lapho kade singabaleka siyexatsha khona ngoba ama-bomb shelter abekhiwe bayawakhiya ma yonke into engani i-normal then ma sokungathi bayazi ukuthi maybe kule nto abayiyenzileyo ngale babalindele ukuthi bazobuya bahlasele bayawavula ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukugijima bayongena kuwo.
Singathi kwalapho uhulumende ulitshelani uthini kona manje uhulumende wakhonapho?
Basitshela ukuthi sihlale ezindlini especially namhlanje. Yebo bebesitsho ikakhulu kula madolobhona la lapha jampe bangena khona ngale lapho kuse khona abantu abaningi so far but lathi ngapha ngoba izolo ngengabona ezinye inews ekade zisekulatha nazo kukhulunywa ngokuthi sihlale ezindlini singavuli kungabuya kumbe kugogoda amasosha kumbe amapholisa ngoba abantu laba batshontsha izimota kwamanye ama-town kanje. So babacabangela ukuthi bangena ngapha eTel Aviv ngezimota lezi abazitshontshileyo ngale lathi that's why kumele sihlale endlini ngapha ngoba asazi ukuthi right now phandle lapha kulobani and bengibona nje kuseni ukuthi ngendlela amapholisa avale ngakhona imigwaqo kungenzeka bazwile amahungahunganyana ukuthi maybe abantu laba babadingayo bakhona phakathi kwethu la ngendlela kade bevale ngayo imigwaqo. Amboni ukuthi bavele badecide ukuthi bazovala nje I think ukukhona kade bekuzwile.
Uyibeka kuhle sibili noma ngingazama ngesikhiwo ngazama mpitshana.
Unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel besixoxa laye eseTel Aviv. Abakumandla le-Citizens Coalition for Change sebelobele idale lepalamende bezama ukuvimba ukuxotshiswa kwamalunga abo ngumnumzana Sengezo Chabangu. Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC uthi benza lokhu ngoba uJabangu wenza okusekhanda lakhe hatshi okwebandla le-CCC. UJabangu ufuna ukuxotshiswe amalunga edala lepalamende kanye lamakansila athi ancindisa ngudlu kukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi. Umkhwananzi uthi akuqedakali ukwenziwa nguJabangu.
Vele kungamanga phela atsho uyakwazi ukuthi thina kubandla le-CCC asilaso leso sikhundla esika secretary general.
Singathi ke incwadi le elotshelwe umdenda sizokuthiwa ke belikhuluma ngakhonokho ukuthi wenza into yekhanda lakhe akusitshele ngamafutshane ukuthi ukuhamba njani.
Yebo kuliqiniso ukuthi umuntu lowo isikliwe nje esiphonga ukuzama ukungcolisa ebizo lomhlangano we-CCC lebizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa. Yikho sikuchasisa bachasise ukuthi hayi nangamlandeli lo uyazidangela wenza into zekhanda lakhe yena engaso lalunga lebandla le-CCC.
Ye kodwa ngokukhuluma kwakhe phela uJabangu uthi yena uzibambe esidukwini sibili angabe kuthatha ngaphi khonokho?
Ngazi ukuthi kuthatha ngaphi emabhawa kumbe ngaphi ngoba ngapha kithi i-CCC asilaso leso sikhundla akhuluma ngaso.
Ye kodwa yena uyakhuluma lapho uthi uvele ulilunga le-CCC manje njengoba-ke kungazani ama-branches enu akukhanya ukuthi kume njani liyakuphikisa njani ngakhonokho?
asina mabranch, asina masela, asina secretary. Njengokuchase ngikwenzileyo, abantu bethola babekwazi ukuthi hayi, bengalaleli umuntu, bengamlandeli ama-members of parliament, alandele ukulalela lo Zulu jikelele weZimbabwe, ubaba uNelson Chamisa ngoba nguye umkhokheli wethu, labanye bathi akhokhela lawo.
Ye, kodwa engabakhipha-ke abantu laba edale lepalamende lizakwenzani?
Sabona nxa sesifike khonapho kodwa sihlangelelanga ukuthi bakhitshwe abantu laba ngoba bakhethwa ngabantu phansi kwebandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Nguye olelungelo lokukhuluma nokumelela ijini ukurekhola abantu laba esikhuluma ngabo. Nabe ngakwenza lokho kele kutshengisa ukuthi vele iZANU PF ayifuni ukuhlonipha impumela yokhetho lwabantu kweZimbabwe phezu kokutshontsha ukhetho abakwenzayo nokugcukela nokuhlukukwenza abantu beZimbabwe nokukhonona okwenziwa yi-SADC le-African Union. Amboni ukuthi engaphinda benze enye into enjengayona le.
UMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, kodwa uJabangu othi abaku-CCC bazama ukukhuluma laye ngasese ngodaba lolu.
Akubuyelwe emuva, emuva sokukhathana kakhulu ukuthi sibuyele emuva and phambili sokuseduze ukuthi sichaphe umfula. Sikhuluma senze nje bayakhuluma bathi kabangazi but basenda abantu ukuthi kube le dalo. Nxa bekhuluma kumidiya bathi kabangazi kodwa ngasese bayabhoda bathi vuyanini sikhulume nini ngoba into eliyikhulumayo leyi yiyo sibili. So sebethumele othimba, sebethumele bonke abantu that I cannot mention all the names, but sebebathumele ukuthi sikhulumisane. So I cannot ngikhulume ngoba kusaseyimfihlo yephathi. Bakhona abantu asebebathumele ukuthi sikhulumisane.
Kubatshelani abantu la?
Ngithi kabahambe kumidiya kuqala bafike bakhiphe amazwi abo okuthi thina singama-terrorist. Abahambe kumidiya bafike bakhiphe amazwi abo ukuthi kabasazi. Abahambe kumidiya baye correct narrative ukuthi thina asazakali akula membership ekhona ngathi yethi bona ingani balayo i-membership ingani bona bangunkulunkulu ukuthi nxa sokusiza kibo i-membership is not required. I-membership is required only nxa if their authority is being challenged.
Lapha-ke uthi subethele isipikili zokugcina esokuthi awusozukhulume labo.
Ukukhuluma labo vele kuyize sebephuzile kakhulu. Sesingakhulumisana sesikhulumisana nge-way forward ngoba i-way forward yethu is very clear. Savumelana sifoma iparty ukuthi sesishiyana lezinto ze-MDC sebesithathele ibizo. Asidinge nini ibizo elitsha? Nxa singathola ibizo elitsha sesilitholile nanti ibizo basithathela futhi okuthiwa ngu-citizen convergence for change. Sabuya lebizo elokuthi ngu-citizen coalition for change. Savumelana ukuthi singaqeda lapho sizakuya ku-Congress.
UMnumzana Sengizo Jabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Reuters babika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ababhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba kwele-Afghanistan. Ele-Russia lele-Ukraine aphoselana amabhomba emingceleni yamazwe la ngesikhathi ele-Ukraine izama ukwethula ibutho lakwele-Russia esabelweni seDonetsk. Soke isikhathi sezamasiko. Isiqhubeke-ke Nkosi enkulu kwezamasiko namhla-ke sixoxa le nyanga enkulu inyanga njalo elodumo uDavid Mkhabinyana Ngwenya khona ngale-ke koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo Ngwenya, kunjani baba?
Hayi, ngiyabonga Dube, nami ngiyalemukela.
Ye, ake sixoxe-ke ngokucela izulu, kuhamba njani, kwenziwa njani, liphehlwa njani?
Esintwini kulabanikazi obunyiwa kubo abayibo abacela izulu, abaphathi bezindawo esingathi thina omanyangwa ePlumtree, onebane eGokwe, ejilo la hapa elokhuzeni kumaswabe dula
singathi kuqaliswa nini konoko kwenziwa nini
isikhathi sokuchila izulu licelwa ngesikhathi sonesi kuyavalwa nje kunaminyanga njengoba seliduma licelwa lingakadumi izulu kwesinye isikhathi khonapha nje sewula kwenzeka ukuthi abanye basezela khonale ihlelibe licishe iinyawo zabo kodwa isikhathi sokucela izulu khonapha nje kubo-August abantu babelungiselela ukuthi kuyephekwa amatshwala kulezo ndawo
ye siyakhumbula kudala-ke kwakuzwe kuthiwa-ke kumele singene iganga abantu ba bafuze izindlu zabothekwane kujiswe konke lokho kudozelwa amathambo yikho yini khonokho ukuthi kumele kwenziwe
kuyimfanelo sibili khonapha kobulawayo baphumile abantu besiyabutha izibi amathambo njengokusitsho lamalembu pho imhlobo sedorobho sinabantu abathi bakhululekile nalo wenza intando yakhe siko lungabe lusaba khona sikhuluma sisezengile aphephezela amafuleki abomvu egangeni lapha enza intando yabo kodwa konke lokhu kuwumlando wezinduna asibokwazi ukuthi khonapha emadorobheni sinabantwana bezinduna labo lalabo balezinduna zabo sizohlangana lapha kobulawayo kuyadingakala ukuthi izinduna kube yizo ezikhuza abantu ukuthi yebo kambe liyahamba le emadorobheni kanje selizasonela lidilize amasiko gcinani ngamasiko enu kube sowusithi umasipala naye ungumntwana wezinduna engumntwana wezinduna enjalo kufanele ukuthi benze imikhuba edingakalayo ukuthi yenziwe emaphandleni ancedise ukuthi amalembu wonke lasegangeni kafuneki okukhona namhlanje gift dube ungafika lapha kobulawayo ungahleka isiyaluyalu kwezulu kwazulu egangeni lapha izinto ezenziwayo zimbi kakhulu yikho okudala ukuthi izulu nxa selisiza lize ngolaka lichachambe abantwana baze bachatshe ngaphansi kwabonina yikho konke lokhu kuyadingakala ukuthi sisebenzeni lo masipala singabantu bosiko sonke nezinduna izinduna kube yizo kakhulu nabayisa nabosobhuku abazama ukuthi usiko luqine ngoba induna ngeyosiko ulimisa ngosiko usobhuku ngosiko yikho engakutsho
yeah, siyakuza kakhulu-ke le inyanga enkulu uDavid Mkgabenyana Ngwenya besixoxa laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyabonga kakhulu Ngwenya ungadilwa nakusasa
bakwamanje
sike sizwe ezokholo lwesikristu silontungamela inkomo ye sathi silethele udaba lwethu silontukamela inkomo kwezokholo lwesikristu sathi sizwe ukuthi kuhamba njani khona ngale
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkumo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngithanda ulibingelela kumbe sibingelelani bazalwana abathandekayo enkosini ngosuku lwanamhlanje njengihlala yenza sivume sibonge isipho sokuphila ngobana ukuphila kusesandleni sikaJehova thina okwethu ukubonga ubana namhlanje singabaphilileyo njengoba sazi ubana baningi kade befisa ukuthi baphile njengathi kodwa abanye kwehlule ilizwi lethu-ke namhlanje elokubana siduduzane ngalo sivuselelane ngalo siyalithola encwadini yokuloba kukajohane omunye wabafundi bakajesu sizafunda isahluko seshumi lanye uJohane chapter 11 sisukele endimeni amashumi amabili leyodwa siya endimeni amashumi amabili lantathu uverse 21 siya ku-23 kufundeka kanje wayesethi uMartha kujesu nkosi uma ubukhona umnewethu nga engafanga 22 kepha ngiyazi nakaloku ukuthi nokuba yini ongawucela uNkulunkulu uNkulunkulu uzakunika khona verse 23 uJesu wathi kuye umnewenu uzakuvuka zihlobo zami ezithandekayo enkosini ilizwi leli likhuluma indaba eyinye edumileyo eyaziwa kakhulu eyokuvuswa kwaLazaro lo owayengumfowabo kaMartha noMaria lo esizokubana uJesu wayemthanda emenza umngane wakhe. Ake siyikhangeleni indaba le siyihluzisise kahle ukuthi lapho esihleli khona endaweni esihleli kuzo bakhona abantu kumbe imizi ezingayifanisa loLazaro ukuthi yake yaphila leyo mizi kwaba labantu abalobuntu kwaba la magama ayimnandi endlebeni zabantu bephakanyiswa indawana zonke ngobuhle ababebenza. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi imizi leyo eminye iyaphenduka yaba ngamanciwa abantu bengafanga bengathuthanga. Ngitho ngoba imizi yona leyo eyayibukeka kayisabukeki. Ubuhle obabuphuma kuleyo mizi kabusekho. Labantwana ababelalela bephakamisa abazali babo abanye sebakhula baphenduka izigebengu. Kuyafana nje lokuthi ubuntu babo sebafa njengoLazaro. Ungalalela ufunde indaba uhlangana lezinto ezihlasimulisa igazi. Uzothiwa umntwana kambe uthethe ingqamu wagwaza wabulala uyise lonina. Awukhathelekile ukuthi kwakutheni ngapi. Umzali ngumzali. Ungabona umntwana esesenza isigameko esinjalo ubuntu abusekho kuye. Nguye lo obikwa ubana uvele usefile lanxa yethu yaphila. Kodwa ke uMartha lapha ukhuluma loJesu uthi aluba Jesu bukhona lapha egumeni uLazaro ngabe kafanga. Imizi eminingi ibulaya yikho lokho ukuthi uJesu kakho emagumeni ethu. Kasikwazi ukuthi sibambe ngaphi sithembe ngaphi. Yikho imizi singela kuzwanana sixabana ukusa kwamalanga sidiliza lamagama amahle esasilawo. Ngoba uJesu akekho emizini yethu lempilweni zethu. Kuthi uverse 23 uJesu wathi kuye umnewenu uza kuvuka. Banini lethemba bazalwane kuJesu. Ubana le mizi yona le ehlala abantu engathi ngamanciwa bona abantu bekhona. Abanxuse uJesu imizi leyo iza kuvuka sikhulekele. Jesu siyakunxusa emizini yethu ukuze singabi ngabafileyo thina sithi siyaphila. Hlala lathi kuze bona phakade. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha silota bakancube.
Siyalambela kusigaba sabatsha igama lami uTabo Kancube. Namuhla sixoxa loNkosikazi Phindile Gosha oyenhlanganiso ye Startup Greenhouse Academy othi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazane abasemaphandleni ngokubafundisa ibhizimusi kanye lokubaxhumanisa lemikhambo yokuthengisela impahla yabo. Uqhuba lomsebenzi eselupane lapho okulodubo lwabatsha babaleka esikolo besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe agoqela iBotswana leSouth Africa. Unkosazana Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abakugrade 7 kusiya kuzinga leyunivesithi ukuthi bazi imisebenzi abangayenza njalo balungise indlela yokufundela imisebenzi.
Sisebenzisana labantu abatsha labantu abangomama ikakhulukazi abasemakhaya sibafundisa lokubonisana ukuthi ama-business bengawaqala njani lokuthi yini abangakwenza ukuthi ama-business lawo akhule kusukela ku-register i-business lokuthi umuntu into yabe ezithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini. So kuthiwa yi-incubation hub ne-accelerator program.
Endaweni oyelisebenzela kuyo sibona kulodubo lwabantwana besikolo ababaleka besasebancane besiyadinga imisebenzi eSouth Africa. Lokhu libona ngani kungaqedwa lohlelo lwenu na?
Abantwana abaningi abayekela isikolo abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa. Sibona engathi program yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa ngoba luhlelo olusebenza labantwana abaku grade 7 o form 4 lama 3rd year ase university. Sebesibancedisa nge career advice. So i career coaching yesebesibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So iprogram lesikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahle ithemba ngokubona ukuthi maybe yabo kungela msebenzi ekhona kodwa sithi imisebenzi yabo ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Sibona abanye bebaleka emaphandleni besithi akula mathuba okuzithuthukisa kwezamabhizimusi. Ubona elakusasa lamabhizimusi asemaphandleni liminjani?
Emakhaya ngibone ngathi yikho lapho kule msebenzi khona kumbe imali ngoba singakhangela abantu abaningi abasetown. Izinto abazithengisayo maybe ezilinyiweyo kumbe ezifuyiweyo izinto ezabe zivele emakhaya ekakhulukazi ngoba emadorobheni akula ndawo enkulu eyokulima ukuthi esingayilinganisa le ndawo ezisemakhaya kusesengamaganga angakasebenzi kakhulu. So sabe sisithi emakhaya kule business njalo kulamathuba ukuthi abantu beyenze ama-business ikakhulukazi abaye ku-agriculture kulama-business kakhulu. So i-rural empowerment and development yiyo esabe siyikhangelele kakhulu ukuthi abantu bebe lolwazi ukuthi emakhaya yikuphi abangakwenza okungaba ngamabhizinisi akhulayo.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo nkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greeners Academy ohlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana esebenzela elopane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo ngutabo kancube.
Ye, siyabonga kakhulu ke Tabo kancube ungathina lokusasa ube lo suku oluhle namhlanje. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba yemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seKhasilaka Premier Soccer League.
Ikhomo leshesham linqobele bulawayo Chiefs nge-2-1 enkundleni eBatha kuthele KFC United litshayele wange nge-1 kanyanga seColliery. Limpumela ichiye omabili lawa maqembu besekhuphule inani lemiklomelo elilayo layafika kumachumi amathathu ndawonye leleyadalwa naye litshayele Triangle nge-3 kanyanga seBaobab. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leRenters litshayele Dynamos nge-1 kanyanga seNational Sports Stadium ukuthi eleGreen Fuel litshayele Cranbourne Bullets nge-1 kanyanga. Iqembu leCranbourne Bullets yile lijeke amanye ngalane imiklomelo njalo le miklomelo yangamachumi amabili lowodwa awukacace kodwa ukuba kuqhubekana emsileni wengalani njengoba kulomehluko wemiklomelo elichumi lanye phakathi kweqembu leCranbourne Bullets kanye leSimba Bora lona elihlezi phakathi laphakathi kwengalani. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji ungathinwa lakusasa lingakhohlwa ukuthi kuStudio 7 siyafisa ukuthi lisithumele imlayezelo yenu ngendaba ezijeneyo. Elingakhohlwa sibili sile ku WhatsApp yethu 2024653018. Ye lingakhohlwa konapho. Singakagqiba uhlelo lwamhlanje wathi sibone ebesilazo. Sekubulewa abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele Palestine. Abakubandla le Citizens Coalition for Change sebelobele idale leParliament bezama ukuvimba ukuxotshwa kwamalunga abo ngumnumzana Sengezo Jabangu othi ungusibalukhulu kumbe ngithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Kodwa uJabangu uthi kumele bakhohlwe bephinde ngoba bachitha isikhathi sabo bamlanda ngasese bekhuluma okuningi ngodaba lolu. Yena ngakhohlwa usithumela ke inombolo incwadi zenu yeze email kukheli ethi studio7@voanews.com. Ngakhohlwa njalo inombolo yethu WhatsApp +1 202 465 03 0800 718 18. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo umthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.